Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 19 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Njengezakhamizi njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo mganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asozwisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni umnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngale muvi ngakavala yayikhampani enkulu iqhatshe izisebenzi eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kuloncedo oluthile ebantwini lakumabhizinisi. Siyananzelela abantu bakulumgango weMatabeleland sokuzaba le ndlela ezidlula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khonaphana e-CSC, ngoba besinanzelela kwesinye isikhathi abantu bebeswela inkomo zabo bazithengisele ngaphi, begcine sebethengisela nje abantu. Uthole ukuthi umuntu lezimalini lapha le nkomo yakhona yoyikhangela ngamehlo, sokuphonga ukuchajwa nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali engapha bayinika abantu. Kodwa ke esikuqathekisayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani atshiyeneyo kungenza la yena le-CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga ona lo angaphe eMandebeleni, ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangela ukuthi kuthathwa abantu bala. Le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverse abantu baziyo. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizathi lincedise ukubana abantu baphile lezi muli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuna uqhatha abantu ngendlela uyezwa, uqhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngokuthiwa ama-contract workers, khona okokwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singelezi sakuthwela ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi ama-ikhampani lenxa ivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent, ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa, bathole ipensheni yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Bulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi kukanti lina njengenhlanganiso ukukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze
eqinisweni amakhampani angabeke avula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu njalo uhlube sibalala kulamakhampani amanye nalaqhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ungathi amalungelo ezisebenza ahlonitshwa uzananzela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kulala payslip abantu baphonga ukuholiswa njengathi ngumuntu oyilusa inkomo emakhaya khona okwasiyo into enhle le mali abayiholayo uthola ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ufanele hole umuntu ophansi lokuthi ayiphova datam line isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthole abantu bengosi bazihoyela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke yatshengisa ukuthi athatha abantu abayanga kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions siba leqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe isiduka sikomiti weka sikomiti yophela emele abantu
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe njalo ekhokhela inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto lolu khetho luzaqutshwa mhla ziku-3 ngenyanga ezayo kuward 1, ward 16 lakuward 14. Ozancintisa emelele libandla ngumnumzana Ephraim Moyo okuward 16 ngukosikazi Makadi Moyo kuthi kuward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lePhalamende eGogwe kabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections ebulilima. Amanye amabandla agoqela eleZanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Sikhangilele ukubana ke siye kampena singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje ke eChipinge laseCaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke eCaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke bulilima laseGogwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabi ngaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani
ebulilima ke siza deploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabi khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalele ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke eGogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle
bengaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani
sikhuthaza abantu kakhulu ke kuward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa-ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli. Asikwanisa ukulungisa izinto zikumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga, singagqinanga kumakhansili. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu, inhlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogo kabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo, njalo abadala labazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko, ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yibo abasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection, ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Alo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo luqhubekela phambili, njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema uMtshabezi insiza leNyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuvala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi koBulawayo, uManjinela Sikhumbuzo Ncube, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze loGaina Gumede Saidi oStudio 7.
So many as it don't say 72 hours to another system, but the county is a good one. The meaning of a very good September, not teacher. But when I'm not even nothing like teacher, I want to think that I was okay, so it's not too up and my dogs and what. Since you are in 72 in another situation, I want to learn anything I call out to you and get another 72. Enough, it don't actually have the lie. And I want to look at the laws of the shaman to the same one in the November.
Imichina Lempom Pisenuge Zonazi. Liziphethe kanjani, zisebenza kuhle na?
Impompi into yinto esebenza ngensimbi, ama breakdowns abakhona, but ngabe singananzelele ukuthi sibe lenhlanhla thina koBulawayo, ngoba sathola intenhlelo lethwa yi-African Development Bank iyasilethela imali sibili inkulungwane zemali sayo kumele sokuthi sifake amanye ama-pumps amatsha. Esiwo ingani siwakhe siwathembile ukuthi apompa kuhle amanzi. Sike sabashuwa lenye i-development area abakhona sayihlelwa yi-best pipe ngoJulayi, yasiphambanisa kakhulu nxasikhangele ukuthi amabholonzi ejwayele ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheko. Kodwa-ke impompi zethu zisebenza kwenezo ezabuyayo esaziphiwayo iprogramu naleyafenzemanti. Akhona-ke iliqiniso sikuthi amanye amaphamsi esiwasebenzisayo awokudala, but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela, but ama-breakdowns abakhona. Ngiqoka lapha ukuthi amadamu amanzi awasesesinanamanzithu aseyehlile kakhulu sibili, so akusayenelisi. Esikujwayele ukuthi sikuthole from amadamu nasithi ngokuthombe ukupompa akusahambelani ngendlela thina ngapha esikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa. I-demand and supply of amanzi akusahambelani, so kule difference, so kule deficit, sokushota.
Kukhona na eliwenzayo njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi?
Ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangela ukuthi eminye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi kumbe ngathi ngamadamu, iy'hlelo ezifana nalezo iy'nhlelo zikahulumente. Thina okwethu umsebenzi wethu, umlando wethu njengekhansil, ukuphiwa amanzi awedamu siwanathe sompela abantu bedingayo. Nxa ngedinga elikhangele nedingayo inyamandlovu, inyamandlovu ayiso project kakhansil, iphansi kwe-organization thiwa yizima, yibo abakhangele kokugebha kwamabhozo kumbe imithombo yonaleyo eyobaletha amanzi kuthina bathina koBulawayo.
Alo-ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube, umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakoBulawayo, ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi oweStudio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBaitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala nezikhali ezibalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200 lamarand adlula 2000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, nijani? Hayi, konke kulungile, akunanto eluhlupho ngaphandle nje kobuyalo yalo bezwe lakithi, right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, la emukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanje. Loyeli ku-Elmas Gate said ready go. Yebo, ye ngiyezwa ngamagamba, ngiyezwa ngako konke, kodwa njengoba abakhokheli abaye bakhuluma vele mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba into ethi Heroes Egg. Amen, ex-combatants, kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Egg kube kathi yiyo phela ukuthiwa uyabuze udelize i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Egg bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-journalist njengo-Joshua Nkomo they have to go to case. Amalokuzeni ama journalists, they have to go to case bebona kube yini i-devolution. Kati abantu babutanele eHarare kuqeda lapho yena nalo aqalisa indaba le ungcwatshwa ngakibo umntakandasabhina uyazuza iphoxo kakhe. Yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe eqeda lapho amangcwaba nguye owakhethileyo, eqeda lapho usethi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwaba elokuzena ekhuthama. Ayi khona ama-journalist abantu laba abalokuzena ama tourists mayebuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubenefit abantu banga abese kutama laba besekhezi ke ababenefiti abantu baselokuzeni ngapha kogala ababenefiti abantu ababenefita yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mase kubuya ama tourists abhatala njani imali kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona kumbe phela lapha kulama condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapho. Thank you.
Zakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu. Kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile lami noma kulokubuhlungu engisothi kade niza kuchazela bani. Indawo enhlala kuyimbi kakhulu, imbi, ngize ngifisele ukuthi ngaxoxa kuyahanjwa ezulwini ngehlala ezulwini ngoba ngile mnyaka engu-40 kuleyo ndawo ngihlezi abo ngile 40 years. Kulabantu abangakabi ngitsho lo mnyaka abafika nje bephonga usithathela indawo, besithathela indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, uhlelo lukahulumende sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo kodwa sisiyethele ekhansilini. Thina masithele ekhansilini sithele lawo masimu, but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlala endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithi ezibhenefit abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo ekuhamba nje just umo cross usiya ngale langa la yisekho kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabe ZANU-PF and siyeza ubuhlungu siyaswela ukuthi kathi indaba le siyibamba njani. Kodwa-ke okusalayo ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down umuntu ebamba ibhore ku-penalty box kuthiwe lonyaka indlela labahamba ngayo iblockiwe laphana imilitrain okuyikuthi bengezwa ukuthi abadliwe ungena abanye bazazibona iphutha labo ayisomanga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi lesikhathi esithu yethathwe indawo ukuthi wethuswe ukuthi walisocha lipolisa liCIO kathi amaCIO lasibantu abethu yini amasocha sibantu abethu yini amapolisa sibantu abethu yini so fanele thina sisuswe phela bese sekwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu amaCIO lamasocha lamapolisa bebebasale endaweni zethu zonezo andikubuhlungu lingabone ngani kulula kuxokozelisa abantu bonke esigabeni kuxokozelisa abantu bonke but okusala hayi siyakwathi umlimo kahambeli nganqanye i-40 years abantwana bakwaisrael babesegibhide kodwa omnye ka-41 baphuma obala ibhayibhile yakwazi bahlala 40 years baphuma egibhide but lathi sizaphuma egibhide lo unkulunkulu esimthandazwa esizo ngiyabonga
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hayi iKenya iyenze ezibukwayo ezifanele ezibukwe umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu e-Africa bebona ukuthi ma kuvota kuvotwa njani iyenza njengakhona lapha e-South Africa la e-South Africa ma kuvota kuvotwa ngendlela enokuthula akungeke kuze kuthiwa sokufe bani ngaphandle kokuthi bona lapha e-South Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansila lwana ovotelwe njani sebezibulalela bona bebona sokuvotiwe hayi kona kungakavoti into enhleleyo ma sebebulalala sebebanga izikhundla kona ngale akusadini thina akudinga abantu abavotileyo so okunye nginohlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa umani ukuthi kuthiwa kulabantu abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beke unkulunkulu abantu abake bekuNkulunkulu bebuza ukuthi kathi uNkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngamashona so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukenene kuqala eZimbabwe hayi ilokuzeni ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotele i-CCC ngoba ikhokelwa yishona no kule problem khonapho ungavotela ukuthi kuthiwa labana abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena usile ngqondo yakho ecabanga ukuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhona kwakuyiunithi kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa yizani thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yeCouncil ama minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zeCouncil yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla leMRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga ibaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba ye Victoria Falls ngiyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebele yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe besemsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina u councilor owavotelwa ngabantu to go and preside over ama affairs of a public office nga selilisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i84000 without the consent of the right pairs sibona thina kuyikuganga thina njenge imphaka ze republic party especially ugatsha olwabatsha sithi this is null and void asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile umsebenzi wama councillors umsebenzi wama MPs umsebenzi ka president ulakho lokho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate I constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, umeya uSovelo Dlamini, lama councillors onke alama signatures to this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengena manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinale void imthwakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube buyele kwando yohlala egwanda, ngithi kukansela ole signature lapho buyela kini isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngemande, but esikukhangeleleyo yikuthi izigangi lezi zibotshwe singakabile this mass action ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.
Alo ke ngumnumzana uDenda Chilumbu isiphatha amandla sebandla le MRP ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebhinga.
Son of Sadibo, son of Sadibo.
mnumzana Love Moma Jaiva na Uma G esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi yemukela ukuvulwa kwenkampani yeCFC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempela viki elithukela. Olivalelisayo igama ngoChris Gande.